ukuze lezo zikhundla zigcwaliswe singathi ngabantu abaphosa babe cabinet laba eka zaphu kuyamele kuqale kukhanye lento ezithize ukuthi obakhona inomama abatsha wonke umuntu nje osepartini represented sikhangele lokuthi wonke ama regions umbizigaba zokuhlala zikhona emathebelelendi lemashonalendi emidlands emanikaland wonke ama province kukhanye ukuthi abantu babaphiwa izikhundla ngokufana nayo lokhu kwenzakala ngemva ukuthi abantu balethe ama CV kwenzwe lama interviews iprocess esiqalisile obantu beqalisile ukuphosela ama CV yabo ukuthi ahluzwe ngumongameli kodwa sinanzelele ukuthi ibandla ngeza ke liqhubeke lingelamuntu olikhulumelayo njengoba kunengi okwenzakalayo yikho ngicela ukuthi njengomabhalani lezo zinto engizibhalayo kuphinde kube yimi engizikhulumayo kwakhathesi sisalinde ukuthi process yokukhetha abantu labo kumbe yokugcwalisa ezinye izikhundla iphele sikhangele ukuthi kusiya kuphela yona linyanga lokho kube sokwenziwe lusomlomo omutsha sizamethulelo simaziswe
njengomkhokheli omutsha uthini ubaba uNkomo ngodaba lokubambana lamanye amabandla aphikisayo
okumele sikunanzelele ukuthi uZaphu akakaze abe lohlupho lokubambana lamanye amabandla saye sabambana lezano ngo 2018 ukukhetha oludlule lwama elections lawa sisasekela elinye ibandla thina kasifakanga umongameli lokho kutshengisela ukuthi singabantu emuva esisebenze kuhle lamanye amabandla okube lukhophe ukuthi thina kasizuzanga lutho kulokhu kubambana lamanye amabandla okwakhathesi kasika kucabangi ukuthi singabambana lomuntu esisakwenza ikwakha ibandla lethu ukwenzela ukuthi sithole abantu abazasisekela kuzigaba zonke zeZimbabwe asikakhangeleli ukuthi mhlawumbe singabambana labanye kodwa nxa bekhona abafuna ukubuya kuhlangothi lwethu lukazaphu bezobambana lathi bakhululekile thina kasika kucabangi kusuka phansi siyebambana labanye
iselingaphi kunhlelo zokulungiselela ukhetho
njengoba unanzelela ngokhele ukuthi zikhona izikhundla ezingakagcwaliswa kutsho ukuthi lapho inhlelo zethu zikhona ezinye ezisamileyo ezisabanjwe ngonyawo lofudu okwenzakala izinto kancane kukhona esithi kuqalile okunjengokuxoxisana lama provinces ethu lathi kuxoxisana njengabantu laba esikhethwe kuyimpelaviki esiphuma kiyo ukuthi sikubambe njani akhona amacebo ikhona imicijo khona ama guidelines lokunye okunjalo esakhulumisana ngakho ngoba kubalulekile ukuthi lathi siqale kukhampena kusase lesikhathi singabe ngabevumbuthuthu nxa sokuyiwa kukhetho so kukhona sisakhulumisana sisakhulumisana nabantu bethu abakuground kodwa okunye okuqakathekileyo esikwenza khathesi yikugqugquzela lokukhuthaza abalandeli bakazaphu ukuthi bayebhalisa ukuvota kuzathi-ke nxa sesigcwalisile zonke izikhundla seziza kukhanyela ngendlela ephakemeyo ukuthi abantu siqale ukulungiselela ukhetho luka 2023 ngiyathembisa ukuthi izaphu izabonakala izigaba zonke ikhankasa ngiyathembisa ukuthi ngo 2023 uzaphu uzanqoba ngendlela emangalisayo.